ziyatshengisela ukuthi abaningi ababecabanga ukuthi umbuso kaMnangagwa uzahlukana lo mbuso kaMgabe akuthiyananga kangako, ngoba singasabona ukuthi ngesikhathi sikaMgabe uMgabe wayesebenzisa i-censorship board leyi ukuthi emise lokho angakuthandiyo. But engizibuza khona ukuthi kambe i-censorship board yakhona ingabi lokhu ikhona yini, ngoba uminista wokugcina uku-appointa i-censorship board kwakungubaba uChombo, lapho waze a-appointa khona umntakaMgabe ubona Mgabe ukuthi ebe ngomunye wama-board members e-censorship board lawo. Ezwa futhi lapha kule sikhathi se-audit lapho auditor general esithi khona i-censorship board okwakathesi ayimanga kuhle. So kuyamangalisa kakhulu ukuthi all of a sudden i-censorship board sikhona simisa abantu ukuthi bengayenzi imidlalo. Bese kuzibuza ukuthi kati i-freedom yona singathi khona ukukhululeka kwezemidlalo kungaphi nxa kulokhu kusetshenziswa imithetho efana layina leyo ukuthi umuntu uzavuka nje namhle etawu lasetiskate se-censorship ebesemisa umdlalo wakho nxa efuna.
Ngamanye amazwi Ndebele uthi lo ngumthetho omubi ongamelanga ube khona.
Abantu bamele babe lenkululeko yokuthi beyenze lokho ababele, especially nxa sikhangele ezemidlalo lezo esithi i-freedom of expression. Akutsho ukuthi ungasola umuntu sokumele-ke umdlalo wakho umise, but isikhathi esiningi ngananzela ukuthi uhulumende usebenzisa umthetho lo kuphela nxa kuyinto abangafuniyo ukuthi ibonakale ebantwini, kuyo lapho abacabanga khona i-censorship board.
Kodwa uhulumende engazivikela ngokuthi kulesidingo ukuthi angenele lapha lalapha ya ukwenqabela ukuxabana okungaba khona kubangwa ngamabhayisikopo ayabe ethe atshengiswa umphakathi, yena uhulumende engazange athole ithuba lokuwahlaziya.
I think uhulumende kumele engenele, but uhulumende kumele engenele ngendlela esingathi kona i-fair and balanced. Ayikhona ukuthi nxa uhulumende engafuni into ezinye izinto sixoxe ngazo ebese sithi selethe i-censorship. Isikhathi esiningi asikaze sizwe ngayo i-censorship board yena leyo, abakaze bechasisele abantu ukuthi kahle kahle abakufunayo lokhu abangakufuniyo yilokhu.